ngeke ngikonfirm ukuthi ngamapolisa amapolisa ngokwazi ukuthi iZimbabwe Republic Police ngoba indlela engidingwa ngayo ayihambelani lendlela amapolisa adinga ngayo umuntu. Ngathi siqala ngesonto umvulo lwesibili olwesithathu bekulesimota ebezihamba zisilandela lapho ngiyakhona lendlini kwesikhathole zipake phansi nxa ngifika ngensondela kizobangena emotweni bakhona abahambi. So ngokunakana kobusacabanga ukuthi ngabantu be-intelligence saqala uku-engage nje abanye abantu esibaziyo abakade bengasincedisi esikuthola ngabantu be-intelligence engakwaziyo ukuthi i-military intelligence kumbe i-CIO yona ngokwayo. Namuhla ehofisini ye-foundation ekuseni bekule moto ezimbili ezimhlophe ama-Hilux ama-twin cab angela ama-number plate abebhayile phandle kwegate. So namuhla ngikhuluma so abantu be-foundation abasebenzanga ukuthi nxa befika ehofisini bathole kule moto ezinjalo bahle baphendulwa lenkhaya.
Lihambile yini emapholiseni ukuthi liyobika ukuthi libona ungani liyalandelwa?
Emapholiseni bona kasikayenzi i-report ngezizathu ezithize. Okwakuqala nxa ukuthi siyesabela impilo zethu nxa sesizatshela amapholisa ukuthi liyalandelwa bayapake ezindlini. So kumele sichaze ukuthi sihlala ngapho ngoba sesisonke sesisukile ngekhaya kuphela umuntu ohlala ngini sesihlala kwezinye. So amapholisa ukuze asivikele kumele siqale sikhulume ukuthi sihlala ngapho. Okungaka ukuthi abantu abancane bangakahulumeni angikholi ukuthi amapholisa angenelisa ukusivikela. Noma kunjalo izolo programs officer wethu kwakhuma lo-minister of state uJudy Ncube was advised ukuthi senze i-police report but we feel it's a formality nje asiphonge ukwenza ukuthi kuthiwe sikwenzile kangibone ukuthi asiphathisa njani kungasenani kusasa sizayenza abasele ekhaya bazayenza i-police report ukuthi siyalandela but asibone kuyinto engasiphathisa.